Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 25 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace ne-progress kuma structures.
Obe umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kubandla le-MDC Alliance kobulawayo unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla.
Ikuthi ubulawayo ungananzelela indawo engamahlangano bese ngathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezijineyo.
Sokubhubhe omunye njalo umuntu kobulawayo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ngesikhathi inani lababulawayo lomkhuhlane kobulawayo lokhu liqansa.
UJoe Biden wacho vele from ekuqaleni ukuthi yena i-cabinet yakhe izorepresenta ama-Americans wonke.
Kwezemelika, umnumzana Joe Biden useze wakhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe okhangelelwe ukuthatha intambo zombuso ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ogatsha lobesifazane kobulawayo kubandla le-MDC Alliance unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla kobomakhalekhukhwini. UMasocha uzwakala esethusela isiphathamandla esicatshangelwa ukuthi ngumnumzana Jameson Timba ongomunye wabahlulela udaba lokuthi uMasocha wayelokwenza lokuthunjwa kwesakhulayo umnumzana Dawanda Mjehiwa ngenyanga kaNtulikazi. Umbiko lo ongamazwi atholakala kuWhatsApp uthi nxa bengaqhubeka bemhlukuluza uMasocha uzaveza ukuba uMjehiwa labanye abangamachumi amabili abasakhulayo babefuna ukuhlasela izakhiwo zikahulumende njalo bengaba babelezibhamu. Phambilini ngombhikitsho owawuqoqwe ekupheleni kwenyanga kaNtulikazi kodwa awuphumelelanga. UMasocha yena uyalandula ukuthi wayelokwenza lokuthumba lokhu ngoba laye wayethunjiwe wahlukuluzwa ngamapholisa andubana bamkhulule. UMasocha utshele iStudio 7 ukuthi usetshedela emuva asuke esikhundleni lanxa ezayala elokhu elilunga lebandla le-MDC Alliance ngoba impilo yakhe kunye lemuli yakhe isisengozini ngenxa yalolu daba. Sixoxe lelunga lebandla leli kobulawayo umnumzana Ephraim Sibanda othi bajabulile ngenyathelo likaMasocha.
Ukudizayina kwakhe kuzaletha i-peace ne-progress kuma structures.
Zikhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo ezingayisizo lezi ezikhulunywayo lapha ezika mnumzana Mjehiwa ukuthunjwa kwakhe? Kukhona yini ezinye izikhalazo kade lilazo?
Ezikhona izikhalazo ezazibhalwe ku charge sheet ezingazange ziphendulwe yi-commission le eyayikhethiwe. So yeah, but njengoba sechile hayi sesibona ngani hayi sokuzaba le progress sivile and hayi akusancetshwa sikhuluma ngakho ngoba hayi selidume ladlula.
Ukhona yini elimkhangeleleyo ukuthi abe nguye ozaba ngumgcini sihlalo njalo ungasitshela amafeatures ukuthi likhangelele umuntu onjani?
So ngumlando wabo mama ukuthi bekhethe umuntu ongabamela. But thina sikhangelela umuntu ozayenza abantu bebambane, ozaba ngumuntu othumayela ivangeli elokwenza iparty thuthuke. Not umuntu othanda ivigorone, not umuntu othanda ukubona abantu bexabana, othanda ukuxokozela endaweni angazange axokozele khona. So hayi, mbona ngani omama bazakhetha umuntu oqondileyo, umuntu ozabe lesithunzi. Uzaba lesithunzi ebantwini la kuma structures.
Umnumzana Ephraim Sibanda lilunga lebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. umuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 njalo izolo kobulawayo kulandela ukubhubha kwabanye abane kuleli dolobho ngomvulo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo kuleli dolobho kusukela mhla ka 1 kulinyanga laya kumachumi amabili lantathu 23. Idolobho leli yilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa yi-COVID-19 elizweni lonke jikelele kulezinsuku, kanye lababanjwa lomkhuhlane lilandelwa yizabelo zombili zeMathebeleland. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabangamachumi ayisitshiyagalolunye ababanjwe umkhuhlane lo izolo, abangamachumi amabili lanhlanu ngabakobulawayo. Kulabangamachumi amane lambili njalo abemashonaland west, abalichumi lanye abemathebeleland south, abathathu ngabemaswingo, kuthi ababili ngabemashonaland central, labayisikhombisa abeharare. Abafunyenwe besebesilile bayisitshiyagalolunye kuphela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamuka elizweni lonke jikelele selifike ku-9,398, kuthi asebepholile bangu-8,297, asebebhubhile bangu-274, kuthi abalokhu begula baphose bafike ku-1,827. Ibulawayo yiyo elabantu abagulayo abaningi abangu-233, ilandelwa iMathebeleland North ele-195. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube.
Okwakuqala kumele sikuzwise ukuthi igciwane kalihambi. Abantu yibo abamemethekisa igciwane ngenhambo zabo, ngokuhlangana kwabo, langokwemukela izimpahla ezivela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Siyakwazi sonke ukuthi uBulawayo yindawo egcinwe kakhulu ngabantu abase-South Africa, lapho kubuya khona omalayitsha lempahla eziningi eziyabe zithwelwe. Khonaphana ukuthi igciwane liyabe likhona empahleni lezo kumbe hatshi, akula muntu okwaziyo, ngenxa yokuthi nxa semukela impahla ngakho yayadinge ukuthi ngabe kule gciwane yini. Okwesibili, ikuthi uBulawayo ungananzelela indawo engamahlangano mbe singathi lapho kuhlangana khona abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo, ngabe kuyikuthi uvela kuliphi ilizwe, Botswana, South Africa, Zambia, even abavela kubomalawi bayafika nxa bebuye ngoHarare road besiza koBulawayo. Konke khona kuyana kubangela ukuthi abantu bakoBulawayo babe sengozini enkulu kakhulu nxa sikhangela indaba yegciwane le-COVID-19. Siphinde sikhangele futhi ukuthi koBulawayo kanti kuvele khona ababulawa yi-COVID kumba bathe batholakala bele-COVID bagcinakala ngaphi, bagcinakala kuhle yini, ngoba siyakwazi ukuthi izibhedlela zethu akuqedakala okwenzakalayo laphana. Umuntu ngahambe gula uyahlala amaviki amathathu, amaviki amabili kungelanto eyenziwa enika iparacetamol lalo elingamphathisi kangako. So ngokunjalo ke i-COVID-19 layo ayivikelekanga ngokuqondileyo koBulawayo.
Abaningi sizwa kuthiwa sebeutshaya indiva lomkhuhlane kulezi nsuku khona ngapho koBulawayo. Yebo, yikho okwenzakalayo yini?
KoBulawayo ngendlela abantu abaziphatha ngayo sokumhlambi kazelusile, ubuchakide buchelesile, akula muntu okunakayo khonoko ukuthi COVID isesekhona. Ngiyangihleke ngibulawe zimbambo nxa ngikhangela amapholisa emisa izimota nxa siye esidikidikini sedolobheni ukuthi kambe ukumisa imota ubusungilunguza yikho okuzakwenza ukuthi COVID ingamemetheki yini. Okudingakalayo koBulawayo ukuthi abantu baziqoqe, abantu bafunde ukuthi COVID sesisesibangeni sesibili esasike sakhulunywa ngumprofesa kumbusikhwica mfundo usolwayo ngwenya owempilo. Wakuveza sobala ukuthi nxa sokulanda uNovemba December kuzaphenduka okungumkhuhlane lo, kuyaphenduka sokusiza ngelinye izinga eliphezulu, and sesifikile kulelo zinga. Nxa sithi siyakunanzela, abantu bakithi sebekhohliwe ukuthi kanje vele umsebenzi wemaski ngowani. Anti kathi sokutshisa, umuntu engafaka imaski 2-3 minutes uyabe seyikhiphile ngoba usetshiselwe. Kunje kathi izikolo zivuliwe phansi phezulu abantwana, so kuyaminyana khona phana emaklasini kube luthuli. 3, ababalisi siyakwazi ukuthi badonse izinyawo khona kana kwenza ukuthi abantwana nabo bazithole sebexubana ngenxa yokuthi baye bebodwa. Siphinde sikhangele futhi ukuthi kathi vele khona kwenzakalani kulabo abasezindlini, bayathestwa yini? akula testing yenziwayo akufanani le South Africa sasikuzwa ukuthi sokutestwa inani elingaka. Iningi labantu kabakwazi ukuthi bale COVID umbe kabalayo. Njalo siyakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma ngabe sithi uhulumende akavali idolobha lakobulawa kwesikhatshana ngoba umkhuhlane lo lapho uzavela khona ngokuqinileyo ngokuqotho sizananzela ukuthi izimuli lezimuli ziyabe sezilawo.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Yabo! Okwamanje esikhangele eziphuthumayo esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathi mtambo wezenzakala esigabeni senkabazwe umnumzana Larry Mavima owasuka emphakathini ekuqaleni kwenyanga edluleyo ngoba ebanje igciwane lecoronavirus uthi uhloliwe izolo watholakala engaselalo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomtshayeli wendizamtshina umkhululi Dube lo wesifazane kade emfundisa ukutshayela indizamtshina ungaqanjwanga igama ovezwe ngokuthi ngusweswe obhubhileyo kunye loDube ngemva kokuba indizamtshina yabo iwile esomabhula duzane legweru. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani nonke balaleli beStudio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ngizathanda nami ukuthi ke ngibe lokulimukisa abantu bakithi isihlobo zethu bantu benkosi njengoba nje sisiya nje kuma festive lokuzeni kuma Christmas and so forth abantu njengoba ngisizwa kuthiwa bazabe amaborder evulwa abantu besiya emakhaya bakithi ngilalela imihla namalanga ngizwa kuthiwa khona igciwane libhokile liyahlasela left and right abantu bayagula abantu bayafa soke ngifuna ukuthi nami ngilimukise amahlaba ezulu bantu benkosi ngoba ngiyazi ukuthi ke njoba kungumakhisimusi kunje kuzabe kule migidi abantu bebusa bejabula bethokoza kutholakala ukudla kwamahhala lezinto ezinathwayo mahhala. Soke laphana kuzayenza ukuthi khona abantu abaningi impela bathelelane kakhulu lesi sifo se-corona. Soke bakithi njengoba ke amatshwala azabe ethe chithisaka impela ngapha la ngapha kuphuzwa kubuswa kanjalo. Qaphelani bantu benkosi. Yebo siyavuma ukuthi khona indlala yona veli khona nezinyama lezi azibonakali so izi zizabe zikhona lapha nalaphana namatshwala lawa abantu bazabe kakayila mpela okunzima kakhulu bethi masebezidlela into zabo bebesebesiba budedengu nje besiba lovasi nje behamba bephuma bengena lapha besenzani beqhawulana besondelelana betshelana izindaba ukunjalo igciwane ke lizathu kwanda kakhulu. Bakithi ngiyaxwayisa bakithi ukuthi qaphelani lilimuke kakhulu bantu benkosi sizaphela isizwe. Bantu ngathi tshentshele mpela tinanzelele kwazo ngube bugwele bugogo bantu kwachipedza bantu. Hayi angeke ngande bakithi nami ngizathi ukuthi lami ngidede. Ukhulumayo lichagwane elikhulu esigabeni saseplumtree kusiwo ukhanya ningcube. Ngiyabonga amen kuleyo ndawo.
Sadibonani lonke balaleli bakaStudio 7. Ngiyabonga lami ukuthi ngizwakala ukukhuluma khonapho. Kunzima sibili, kunzima. Abantu singakhuluma konke, sikhulume konke okubi. kodwa abantu kwakufanelanga sikhulume izinto ezingazwakaliyo. Siyezwa kuhlala kukhulunywa ngabomnangagwa omakhuphe bonke ochamisa iproblemu. Abantu kabayazi into abayifunayo. Ongathi basikhethela abakufunayo basuka bebhayisi sebebuya bekhuluma futhi. Ngiyabonga nami ukuthi ngikhulume, ngikhuluma ngilapha ngiseBotswana. Siyabonga.
Salona ngibasebenzi ba Studio 7. Mina igama nguKanyiso, ngihlala ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuthanda ukuthi ngingcwayise abantu besiNdebele ukuthi anti ibandla elingathi lilama-interest wabo balibona nje ileli likamthokazi. Yiko ibandla elilama-interest abantu be-region yemathebeleleni. Siyabona nampa balwile belwela umagwegwelwano besipelwe rongo okubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni vele abasahlonishwa. Balilwela indaba yakhona yazi yalunga. So ziningi izinto abazilelayo, kufanele ukuthi abantu besiNdebeleni ngabe babaxhasa laba bantu babone ukuthi into yabo iphelela ngapi. Lokhu kubelokhu esigijima ngemva kwamashona ngabo MDC labobani bani akusoze kusincede, akusoze vele kusincede. Asilandeleni labo bantu ababonisa ukuthi bane-interest yethu entweni abazenzayo. Even ukulwela abantwana lapha nempilo abafuna ukuba ngamanensi balwa kakhulu labana abantu ukuthi kanti abantu be-region yethu bona waye bengangeni lapha ezikolweni. Kodwa masekufike ekuthini sivoteni, sibuya sivotele bona laba abantu abasicindezelayo isikhala ngabo. So into zethu ziyalunga njani? Asivukeni emaqandeni silandeleni umthwakazi. Anso angikhampeneli yena kodwa ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjani. Babhayi umsakazi, ngiyabonga. Salona ngibasakazi ba Studio 7. Mina igama nguKanyiso, ngihlala ngilapha eJohannesburg. Ngifuna ukuthanda ukuthi ngingcwayise abantu besiNdebeleni ukuthi anti ibandla elingathi lilama-interest wabo balibona nje ileli likamthokazi. Yiko ibandla elilama-interest abantu be-region yemathebeleleni. Siyabona nampa balwile belwela umagwegwelwano besipelwe rongo okubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni vele abasahlonishwa. Balilwela indaba yakhona yazi yalunga. So ziningi izinto abazilelayo, kufanele ukuthi abantu besiNdebeleni ngabe babaxhasa laba bantu babone ukuthi into yabo iphelela ngapi. Lokhu kubelokhu esigijima ngemva kwamashona ngabo MDC labobani bani akusoze kusincede, akusoze vele kusincede. Asilandeleni labo bantu ababonisa ukuthi bane-interest yethu entweni abazenzayo. Even ukulwela abantwana lapha nempilo abafuna ukuba ngamanensi balwa kakhulu labana abantu ukuthi kanti abantu be-region yethu bona waye bengangeni lapha ezikolweni. Kodwa masekufike ekuthini sivoteni, sibuya sivotele bona laba abantu abasicindezelayo isikhala ngabo. So into zethu ziyalunga njani? Asivukeni emaqandeni silandeleni umthwakazi. Anso angikhampeneli yena kodwa ngikhuluma nje iqiniso njengoba linjani. Babhayi umsakazi, ngiyabonga.
Yebo balaleli labaphethe uhlelo, linjani lonke ezihlobo. Hhayi, thina sibona ikorona leyo kuthiwa lokhu iqhubeke siyaphambili, kodwa hhayi, asizinikezeni kuNkulunkulu. Konke uNkulunkulu uza kuqeda. Ngiye kubaba lothi thokoza ngegrawundi kasoze bone lini. Hhayi baba, sikhona thina esimelayo uthokozane. Into esibaningi futhi ikuthi thina asiphithizeli njengabakakhamisa. Abakakhamisa bayaphithizela vele yisiphithiphithi sodwa. Hhayi, thina hhayi, sibekekile baba, hlelekile futhi. Izinto zokuphithizela vele asiphithizeli. Inhlamba vela kula muntu ongathokwayo. Linje la ngilabizwa nge-G40, wakhanya kuyiyo sibili ukuthi yi-G40. Lathi selisibiza ngezandla. Hhayi, akula ndaba, konke siyagcoba ngamafutha. Kodwa thina sithi phambili ngaye udokotela, phambili ngaye u-TK. Asimthisi ihamba laye. Ndingaze lithini, akulanto elingayenzi.
Lawo bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu, elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu emhlabeni jikelele sezikhuthaze uhulumende wakwele Ethiopia ukuthi angasebenzisi udlame esigabeni seTigray. Kulandela umbiko ukuthi amasotsha asesigabeni lesi kumele asuke kungakadluli ilanga langa lesine. Iziphathamandla zakwele Kenya zibikwa zicubungula ukubulawa kwabantu abangamashumi ayisikhombisa lambili ababulawa phambilini kokhetho luka-2007. Abezomvikela kwele Somalia bahlenga abantu abawelwe ingozi yezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Gati. Leli zulu linengesonto lathiya umonakalo omkhulu kakhulu kulelo lizwe. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umnumzana Joe Biden onguye owanqoba kukhetho lukamongameli uze wakhetha abaphathintambo bakahulumende wakhe abakhangelelwe ukuba kuhulumende ozabunjwa ngenyanga kaZibandlela. Ukuhlaziya uluhlu lwabaphathintambo laba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, yena othi iningi labakhethiweyo liyajabulisa ngoba bengabantu abazasebenza okuqotho.
UJoe Biden watsho vele from ekuqaleni ukuthi yena i-cabinet yakhe izo representa ama-Americans wonke, and sikubonile ke lokhu ngokuqala just njengalaba abayisithupha asebakhethile ukuthi babe ku-cabinet yakhe. Simbone njengobuchilo, simbone efaka umama uLinda Thomas Greenfield e-United Nations, okuyinto enhle kakhulu leyo ngoba ngumuntu omsundu, ngumuntu omnyama, and uzokhulumela, uzorepresent i-United States e-United Nations. And sikhangelela ukuthi ama-policies akhe azonceda kakhulu izizwe zonke ezilwisa i-democracy ezifana lathi aboZimbabwe lamanye amazwe ase-Africa. So kuyinto enhle kakhulu lokho esikubone kwenza. Sibone njalo efaka futhi umama wesifazi ku-National Intelligence, u-Avril Haines. Okuyinto ebingajayelekile leyo ngoba besibona bobaba esikhathini esiningi kade beku-National Intelligence. So kuyajabulisa kakhulu. Okunye okujabulise kakhulu lokhu sibone efaka umuntu ubaba Alejandro Mayorkas oyisizalwane saseCuba ukuthi kube nguye usecretary we-Homeland Security. Lokhu kujabulisa kakhulu ngoba siyazi ukuthi i-Homeland Security yiyo edila ngendaba ze-immigration, and siyazi ukuthi lapha silama immigrants amaningi abuya ama-Hispanics. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi labo bazothola i-representation ku-cabinet ngoba sibone behlukunyezwa kakhulu ngesikhathi sikahulumende kaTrump lapho abantwana ade behlukaniswa khona labazali babo eborder. So kuyinto enhle kakhulu yokubona umuntu owesi-Hispanic ethatha over i-Homeland Security, and ngokokuqala lokhu akaze kwenzakala. Sibone futhi e-letter back uJohn Kerry ukuthi abe ngu-climate secretary. Siyazi uJohn Kerry wayengu-secretary we-state ngesikhathi sika-Obama, and uJohn Kerry nguye omunye wabanye ababhala i-Paris Climate Agreement. So iyajabulisa kakhulu i-cabinet ka-Joe Biden so far.
Ubona njani wena indlela eyenzakala ngayo ukuthi umnumzana Biden obeqale wavinjwa ukuthi aphiwe intambo zombuso?
Njengoba sisazi ukuthi wonke ama-cabinet secretaries lawa kumele aqale avunyelwe yi-Senate ukuthi ba-appointwe. And kukhona ukuthi kungaba lo dubo lapho ngama-Republican senators ngoba abaningi bakhona kubathatha isikhathi eside ukuthi bavume ukuthi uJoe Biden nguye owinileyo ngendaba zokuthi uTrump ubegijimisa eyakhe i-agenda yokuzama ukucilibezela kulolu khetho, sithi yena nguye owawinayo, even though kusobala kumuntu wonke nje jikelele ukuthi wadliwa, and wadliwa ngezinga elikhulu kakhulu. I think i-behavior ka-Trump izo create ama-problems for uku-appointwa kwalaba abantu e-Senate ngoba kuthi ukuthi ngezinye indlela kule doubt enqondweni zabanye abantu ukuthi uBiden wawina ngempela, since njengoba uDonald Trump lamanje nje sikunje ulokhu engakavumi ukukonsida ukuthi wadliwa.
kodwa siyazi ukuthi thina ama institutions awe America aqine kakhulu ukuthi akula umuntu oyi-1 noma ungumongameli awulawo amandla ukuthi ungenza umathanda, unlike lokho esiloku kubona kusenzakala kuma-Banana Republic or kwamazwe lapho i-democracy engaqinanga kakhona. Ulapho upresident ayenza khona umathanda noma ma engatshontsha ama-elections, wonke umuntu uphoma ukuvumelana lakho. Lapho e-America, I think kulama-institutions aqine kakhulu. That's why isibona nje noma uTrump engafuni ukuvuma ukuthi udliwe, kodwa uJoe Biden uyaqhubekela phambili ngomsebenzi okubusa, uku-take over. Nangu useyaphointile i-cabinet yakhe and iyajabulisa kakhulu i-cabinet yakhe ayaphointileyo. So sizobona ukuthi ama-Republicans azobehave kanjani kusenate masekumele ukuthi ba-approve lawo ma-nominations kaJoe Biden.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia.
Hello. Yeah, what do you want to say?
How can I help you?
Lo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Obe ngumgcini isihlalo ogatsha lobesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo unkosazana Tendai Masocha usesuke esikhundleni lesi kulandela ukuvela kwengxoxo yakhe lesinye isiphathamandla sebandla. Usokubhubhe omunye njalo umuntu kobulawayo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ngesikhathi nani lababulawa yilo mkhuhlane kobulawayo lokhu liqansa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.